Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Kawande, obesipa indaba ngolimi besishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi kufonqo wabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa abopha abasolwa ababili phezu kokubulawa komlandeli webandla le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo.
Bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho.
Ibandla le-CCC lemukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court sokubuyisela amalunga alo angu-12 kukhetho oluzayo.
So we are relieved that justice iphivelile ekugcineni loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye
oyeyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla lezanu PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla.
Abasilandele lapha sesikhona ngoba yiko kule mpilo khona yiko kuzaletha khona inguquko. Kathesi izanu izangena kobulawayo abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi asebophe abasolwa ababili phezu kokubulawa kwemsekeli webandla eliphikisayo le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba inkundleni ye-Twitter uthe baphakathi kokudinga abanye abasolwa. Ibandla le-CCC lithi uChitsungo ugongodwe ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni walo wokukhankasela ukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi baziphathe ngokuthula ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala njengebandla le-CCC sikhalela imoli kaTinashe lowo obulawe ngabantu bezanu PF. Asinakaneli ukuthi ngobani, siyabazi bayaziwa ukuthi ngamalunga ezanu PF. Yikho ke sesikhalela usapho lweZimbabwe ukuthi udlame olunje alufanelanga luvunyelwe. Kungabe kuthiwa izanu ilomhlaba wayo wodwa ete kuzaba lula ukutshengisa ukuthi nantu udlame luvela kuzanu. Kodwa kathesi bayagongoda abantu bagcine sebecatsha ngomunwe.
Nxa ngempela kungabantu bezanu PF abambuleleyo siyazi ukuthi uMnangagwa uhlala esithi phansi ngodlakela. Singathi abantu bezanu PF kabamlaleli kumbe kuyini okwenzakalayo.
Vele asithembi lokho kuthiwo ngubaba uMnangagwa uthi ufuna yena i-elections ezilokuthula okungaladlame. Mbona ngani licebo nje leqinga lokuthi bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho. Kulalokho sithi ngesikhiwa impunity lemunity, lokho kutshengisa ukuthi umuntu oyenza izinto ezimbi oyenza into ezimbi otshontshayo obulalayo otshaya abantu kabotshwa akuna ngitsho lo muntu oyedwa zwi obotshiweyo wezanu silandele ama-reports esiwenzayo ukuthi ubani endaweni ethile utshayile endaweni ethile wenza ububi hhayi lamapholisa labo vele ngababambi bayesaba ngoba baqala bahle banqabe bathi lokhu ngokwepolitics asingeni kukho namhlanje siyamangala i-ministry of information sikhalela imuli sithi amapholisa azacubungula konke lokhu ngamanga silabantu abaningi ababulawayo silabantu abatshaywayo akhoseke kanti sesibona bayazihambela ababulalayo lokubulala umama u-Ali uMoblessing kathesi sibona osikhala yibo ababothiweyo lokhu kukhombisa ukuthi obhova lamabhinya bayazihambela nje abantu abasemajele ngabamsulwa sikhalale eZimbabwe njengoba ama-international observers asekhona indaba lelayo sebeyibonile kuzaba nzima amahlaba ezulu ukuthi umhlaba leZimbabwe ba-declare elections lezo ukuthi free and fair.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Farai Marapira utshele Studio 7 ukuthi labo bayalusola udlakela njalo uthe labo abenze ubudlova lobu kumele babotshwe. Lokhe sikudaba lunye. Untungamili uxoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shirie Denga obesembuthanweni lo okubulawe khona uTinashe Tshitsungo.
Ukubulawa kaTinashe Tshitsungo into esizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi ufele phambili kwethu etshaywa ngamatshe ngabantu bezanu PF and njalo nxa sikhangela sibona ukuthi bekulomhlangano owe-Churu constituency lapha ade kumele khona si-introduce ama-candidate ethu azasimela ku-constituency yona le umhlangano lowo ade usemthethweni lamapolisa sabebikela ukuthi kule meeting yonaleyo kodwa sibone iZanu PF ihambe yamobilize abantu babo babagcwala khona ngale kuvenue bathe amapholisa esebaxotshile balanda abantu bethu yikho ukutshaywa kwabantu bethu so yinto esizwisa ubuhlungu ukuthi yisihluku bani ukuthi baze befike to the extent yokuthi wokubulala umuntu lingakhangela khathesi kulabantu abaphosa ukufika 20 abalimeleyo goqela aba obaba over 70 years labo mama over 60 years othungwe ikhanda labanye abalimele inyawo so and into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abachayileyo laba babulala lomunye wethu ngabantu abezanu PF abahlala esigabeni khona lapha abaziwayo so far kuthiwa sokulababili ababotshiweyo but nxa likhangela even ama video lawa ade border kuma WhatsApp maningi kakhulu bekulesixuku sabantu ade betshaya abantu and amavidiyo atshengisa ukuthi yibaphi abantu so yinto esizwisa ubuhlungu kakhulu ngeba njengebandla kodwa thina sithi hhayi abantu beZimbabwe bayazi bazazi iinkokheli zabo bakwazi ukuthi ngobani abafuna ukubavotela and izanu ngaze iyenze i-violence kayisoze itshintshe inhliziyo zabantu abantu sebedubeke kakhulu udubo lolu oluvele kuZanu PF so bengaze betshaya abantu ngaze benzeni kodwa abantu bayalazi iqiniso abantu bayakwazi ukuthi udubo labo luvela ngaphi abantu bayakwazi ukuthi yikuyini okumele kutshintshwe elizweni ukuthi impilo zabo zihambe kuhle kanye lezabantwana babo.
Lo ke ngunkosikazi Ellen Shirie Denga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC. Ubexoxa emoyeni ecingweni le-Studio 7 ekobulawa eseHarare. Kolunye udaba, amalunga ebandla le-CCC angu-12 abevinjwe ukuthi ancintise kukhetho aphiwe imvumo ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emthethwandaba we-Supreme Court, igqwetha lalaba bantu umnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
I-judgment ye-High Court i-wrong. So sebe ikhansilele leyo judgment, so ama candidates lawana sebuyiselwe ku ballot. Yikho ke sokuhle, we are relieved that justice iprevailile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalungu edale ePhalamende abakobulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemelwe ligqwetha umnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa.
Kakhulu kakhulu bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu, because bekungelabo ufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babe secourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU-PF emzilikazi Mpophoma ukhetho lolonyaka, umnumzana Admire Maskati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Kuhle kakhulu for abantu bonke, ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo olabantu abawinayo olabantu abadliwayo.
Kunjalo nje umthethwandaba we-Constitutional Court uzakwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele umnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. Umahluli Paddington Garwe ube lomhlangano lamagqwetha kaKasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likaKasukwere umnumzana Method Ndlovu utshele intatheli izindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Lamanye ama-parties ukuthi indaba kaSavior Kasukwere izwakale nge-Tuesday next week ngo-9:30 ngamajaji amathathu awe-Constitutional Court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuvikezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuvikezayo, ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwale nyanga. Ngimele 27 ngiseharare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kolunye udaba oluphathelane lezokhetho, oyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla le-ZANU-PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla, njalo bagcwele amakhombi amathathu ukuze bayefinyelela emhlangano webandla elibusayo e-Country Park kobulawayo izolo. Umnumzana Dube uthumele imfanekiso enkundleni zokuxhumana ebulenjini eliziphathamandla zebandla le-ZANU-PF labanye abasuke kumabandla aphikisayo begqoke impahla zebandla le-ZANU-PF. Okuningi asikuzweni kundaba ayiyenze lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa, ikuzwa ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sikulawo mabandla, kodwa hayi abasilandele lapha sesikhona, ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi iZANU izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho. Emfanekisweni engiyithumele namhla bengilabo ntanga abebe ku-MDC labo engathi sengingena nile mina kuzano, ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo. Abanye bevela ku-CCC, ama youth engakhuluma lawo abangasa yenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona ama picture, bephose gcwale ibus ngoba sithuthise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khona phana eralini kathi se-Country Park kamongameli ubaba uMnangagwa. So ngabantwana embona ukuthi angingeke njengomkhokheli ngibachiye egangeni elingelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe, ngoba noma unezicathulo indlela ye-opposition leyo yabolokhu hlatshwa kuphela, akulanto ephumayo, kudlalwa ngabantu. Kade sile yabona besisi behlule ukuregister ama candidates. Ibandla le-ZANU-PF ilibandla eliqinileyo lenhloso ngelizwe leli. Nxa sungene phakathi suqala ukubona sibilo okuningi, ubuhlo obuningi balamabhuku ezinto abazenzayo, okuningi labe lingalaleli njengo opposition lingakudingi. Kodwa nxa subala into esezenziwe njengokuthi namuhla kungakaqali sirali khona phana, kube lokuyavura kweclinic eCountry Park. Mina isizalwane seCountry Park kule clinic, siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini eBinga, ngeza kobulawayo lezo, but ungakhangela nje imisebenzi mnengi abayenzayo, amabhola ngu-20 ePinkton Forest afakwayo emgwaqo, kubo masiye phambili ngale kubonketa drive emadibheni, kubo George Avenue, kubo Masoche Town laphana oNtemba Road ngale, o-CSC namba sebavuswa iJoshua Mqabuko Nkomo Airport, ungene laphana kubo nasty sokulabo innovation hub, izikolo ziyavulwa, kuningi kakhulu nje ukubala ikuthanda.
Ngezinye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezano PF lilodlakela kusukela ngesikhathi seGugurawund, njalo alinanzi amalungelo oluntu, akuseliqiniso yini?
Okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kuGugurawund ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo 2008, yikho kwakulodlakela olwalubonakala. OlweGugurawund ke lona ngokwakusilwa izano le-PF zapho, sezabambana zaba libandla elilodwa okuthiwa yizano PF. Ungaze umuntu leke buyela kuGugurawund, iningi lakhona uyabe ngafuni nje ukuthi ancede abantu, uyabe dinga nje ukuthi abe gubha imizwa abantu ukwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle. Kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT kodwa osekubandla leZanu PF obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda
siyovota, sivote.
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba usesole abantu lenhlanganiso ezisola abahluli labo manje nxa indaba zabo zingahlulelwanga ngendlela ababe beyifuna. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions isisole isiqa somthetho esisanda yengezelelwa esinquma ukuba izisebenzi ezitshengisela okungekho emthethweni zingabotshwa kumbe zivalelwe ejele okweminyaka emihlanu. Linhlanganiso ithi umthetho lo wephula isisekelo sombuso. Okwathesi sendichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7. Awu, sihleke thina abakwazi ukuhleka. Awu, bathi abakaze babona irali engaka enabantu abangaka kuyikuqamba amanga kwabantu bezana. Ibhasi siseyadilika ngoba even amadlozi esishoneni nawe sala edayi lo muntu kaphume lo kuze kudilike ibhasi nabantu balimale abantu bethipinki. Ungabuthi abantu ngapha nangapha ukuthi uyenzela ukuthi kuthole le support ungenayo. Hayi okunye yikulima, ikulima kwabantu mphela. Gawule uthini makunje? Joseph Chuma uthini makunje? Khulumani mphela ngoba ichance ibhasi yawe iwa nabantu from Chipping. Anibona ukuthi aniphelelanga nezana unyana yini leyo? Zamani ukuphelela ngabantu abadala, siyabona.
Ah, thina ukuthi njengoba nakuvota hayi livele yalunga. Kule umsebenzi uphela ezimbabwe ayilizwe liyalunga into zonke ziyerayithi ukuthi uwine bani kumbe uwine bani hhayi nainto ziyalunga kuphela kube rayithi awukhuluma ngumax khonapha esekuseleseboko
yes bingelele enkundleni ngitshona njani basakazi hhayi siyajabula namhlanje ngoba amalunga awe-triple c avunyelwe ukuthi abuyele emele abantu ngoba bakhethwa ngabantu kodwa-ke sithanda ukuxwayisa amalabo abazenza ingathi bangamalunga e-CCC kwathi kuphuma isinqumo lapho sokuthi akumelanga bancintise ikhothi sitsho kanjalo bona labo abazenza ngathi bangamalandeli be-CCC bacala ukugxeka bajaha ukugxeka mbona ingathi labo bantu abazwisisi ipolitics yaseZimbabwe ukuthi isebenza njani mbona ingathi bangomafundani bazimfundankwele indlela okusetshenzwa ngayo laphana kufanele uzwisise ukuthi zani isebenza njani andubana ugxeke lithini-ke manje njengoba sokuthiwe khona bazangenela ukhetho line lalisola lapho lithi khona selisola umuntu onguye elithi ngumongameli wenu lithini ngakho-ke lamhlanje bantu bakithi wobani leqinisa uma usekela into uyisekele uzoyefika lasekugcineni ungabi mbaxambili kodwa-ke hhayi ngithemba abantu kathesi-ke sebezajabula-ke ngoba amalunga abo esefakiwe lawo ekhethweni sokuzasala nje labantu abangazwisisiyo ukuthi kahle kahle bafunani abafuna inguquko bayakwazi ukuthi bafunani
yebo sdsn ngiyalibengelela baba nemusa hhayi akula okuningi nje ngifuna ukukukhuluma lapha eyi singamangala izimbabwe yonke ukuthi laba abathengele izimota bathengelwa njani ikhampani sesiyovalwa phela abantu abibona sesivala mlomo khona bokuthi wangakhulumi into kade ezenza babonke kambe lami ngizengidla kamnandi ukhuluma isivala mlomo lesi anti iyabona wantu wathengwa nokudla yonke into wavala angazi kuthi lesi ngamalema yini kulesi yini ukudla siyakubona kanye for 5 years uyabonga kuthi lami lake langidlisa ngiyabonga
salubonani basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngibingelela ngenjabulo enkulu sibonga amathuphisi amahla athi noma sebona ukuthi sesishacele izitho abazange bakhuluma kubi ngebandla bamisibindi saze saphuma kulo mlili ade sesifakekiwe i-ZANU-PF vele ngiyazi ukubana wonke umuntu we-triple c ongowe-triple c ngempela ube ngalali ekhuleka ubusuku lwemini unkulunkulu wasizwa ukukhala kwethu sazothabangu lamathonga abo ukuthi namhlanje banga abantu abanjengobothabangu lalo abantu bokuxotsha sikwekhe ephathini ngoba thina sisakhayelelanga ukuthi uthabanga abe lesikhundla ku-triple c vele sesi asisamfuni ngenkulumo zakhe siyabonga kakhulu labo ofazayi mayeri laphana u-elemtiri yetenga ngokwebamba imeething nesadaki le-au vele amakhothi ezimbabwe vele wona qiniso lihle asazimelanga ngoba vele ikhothi yakobulawayo yayingamelanga ikhipha amalunga ethu ngoba i-ZANU-PF yayikhuluma into ye-social media yikho iyehlulekile ukuveza ubufakazi oncuke sebevezile obawo siyababongela owashimen ncuke lakwethabani mpofu amaloya ethu hhayi ngembono bebevasa bebengadlali vele sibonile laphana lofaza imayeri ukuthi vele ikhothi vele ibingenachance siyambongela umama lwane unkulunkulu kasigcinile yena thina vele siyathokoza ngendlela asebenza ngakhona ufaza imayeri ukuthi unkulunkulu uthiwa ngamgcini umama lwana size sinqobe kulobu bunzima esibhekane la siyababona umthuli bayifuna ibulawayo ngamehla abomvu mna ngaguze wakhampeni ekhadi pakothi kukhona kule njonga abayijongile ekhadi pak lo mthuli kodwa ngenkosi thina sithi ikhadi pak ilana kumele sikhampeni ngamandla ikhadi pak umthuli angayithathi ngoba bahlezi phezu kwakho thina kasikwazi kunje baholisa izisebenzi bayangezelela imali behlisa izinto bayakwazi after ama-elections imali yena bayididakta obaba bethu kabaholi namhlanje nxa kamthuli ncuke umthuli ncuke kumele adliwe
DJ7 njani lonke basakazi ngithanda ukuthi lami-ke ngiphawule cela livule phela ama-odi ethu lathi sizwakale emsakazweni siyayibona i-ZANU-PF siqalisile udlakela lwayo siqalisile baqalile ukubulala abantu-ke manje sibabhekile nje bafuna uyalela embusweni besenza into eyikho right siyafisa ukuthi lo nyaka ma ungawukhethelwe ungahamba kahle i-ZANU-PF ike iphume abantu sebethwele nzima abantu besisisebephefumula kanzima nge-ZANU-PF uzambi balandelela lapho bakhona kodwa uhlale ekhuluma lowo mnangazi ukuthi yena akafuni idlakela kodwa uyathuma abantu behambe beyobulala abantu besisini kanti unjani vele lo baba loku
asakazi linjani thina siyaphila impela nani qhawe qhawe nanti ngilikubone kwangapho lani qhawe mina njengami ngiyavotela yena mpela ayiqhawe lakithi vele khululiza lakithi ayikhona lo uthe amagetsi wethu ngabe sesindebeleni akuthi vele khuluma into engayisiyelwa namdarwa nayo yona kunzima laphana siyambe umana ex
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Sokufike iminyaka engamachumi amabili lanhlanu kwasayinelwana isivumelwano sokunanza ukuthi abantu bekhonze bekhululekile emhlabeni jikelele. Ese International Religious Freedom Act, ukutsho omela lolu hlelo umnumzana Rashad Hussein, ekhuluma esedalele Congress. Iminyaka engamachumi amabili lanhlanu sivikela ilungelo elimqoka kumbali yeMelika ekhomba ubuntu bethu lendlela esibusa ngayo. Njengalokho okuvezwa ngumthetho weFirst Amendment okuyiyo insika kundlela esiphatha ngayo amanye amazwe. Iofisi yeInternational Religious Freedom ekahulumende weMelika isebenza ukulondoloza, ukuvikela lokulwela ukuthi abantu benkolo ezehlukeneyo bekhonze bekhululekile emhlabeni wonke okugoqela abokholo lwesiKristu. Kuwonalo umnyaka iofisi ebona ngalolu hlelo isebenze kakhulu labenkonzo yeShenzhen Holy Reform Church ukuvikela amalunga ayo ukuthi ekhonze ekhululekile lanxa ebencindezelwa yiChinese Communist Party ngoba ebalekele eChina mhlaka 7 ngoMabasa. Kuminyaka esanda ukwedlula, abakhonzela ezindlini bayahlukuluzwa iziphathamandla zeChinese Communist njalo ezinye zalezi izindlu zavalwa. Inkonzo yeShenzhen esungulwe ngomnyaka ka-2012 yayingabhaliswanga nguhulumente ngakho ingekho emthethweni. Abalwela ilungelo loluntu bathi amalunga ayo ayehlukuluzwa iziphathamandla zikahulumente njalo imihlangano yawo yenkonzo yayingenelwa ngamapholisa mahlayana. Iziphathamandla zethusela ukuvala isikolo sabo sokholo esasifihlekile. Kwathi ngokumemetheka kwencindezelo lokuthi kwakhiwe, kwavotelwa ukuthi kuphunywe kwele China njalo amalunga amaningi asuka kulendawo. Kusukela ekupheleni komnyaka ka-2019 kusiya ekuqaleni kuka-2020. Inkonzo yeShenzhen yaqalisa uhambo lwayo lwenkululeko ngokubalekela esihlengeni se-South Korea eJeju lapho amalunga aleli bandla asuka njalo abalekela eThailand ngoba engela themba lokuthi azathola ubuphepheli. Zisesabela ukuthi bengaphenduka baye eChina ngemva kokubotshelwa ukuthi sebedlulise isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni eThailand. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezizimeleyo leofisi yeReligious Freedom zakhankasela ukuthi kukhululwe abokholo lwesiKristu beChina, kuchasisa umnumzana Rashad. Ngenxa yemizamo yethu eofisini yeInternational Religious Freedom lohulumende lokusebenzelana ledale leCongress lezinye inhlanganiso zikahulumende lezizimeleyo, ngazizwa ngihlonitshiwe ngisamukela amalunga enkonzo le efika eMelika eDFW Airport njalo ngathokoza ukuthi ananza ikhefu lePhasika esontweni yeTexas evikelekile mhlaka 16 ngenyanga kaNkwenkwezi. Sibambene njengabantu beMelika, kugqiba umnumzana Hassan, ukuncedisa labo abahlukuluzekayo ngenxa yokholo kumbe inkonzo yabo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elichukela nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ekuseni ngesikhathi sinye. Kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.